elubani labodinga hayi umsebenzi uyahamba sibili umkhankaso sibili ukhona sibili kuba lama rally ayenziwayo ngale njengelubani konke labodinga so hayi kukhanya umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu.
Libonana zani zanqoba yini njengoba nje abantu besithi ilizwe kalimanga kuhle kwamanje
i-election izani PF ibhekake akulula ukuthi ilize i-election ngiyananzele ukuthi i-election kulezi zathu eziningi kakhulu ezenza izani PF iwine ama-election ngoba iyasuka sibili kuyenza i-campaign sibili egcweleyo abantu bekhona ngale beyincedisana kuma-constituencies yibo kwenzakala izani PF iyahamba iyoncedisa sibili kakhulu kwala kunjenje ngapha e-north zathola amalunga ethu e-politburo babhizi baku-ground babompofu babhizi bayakhankasa khona ngapha e-mat north so bayenza ama-rally khona ngapha so abakho ema-ofisini bakhona ngapha egangeni bayakhankasa sibili
yezizakuthiwa-ke kulabantu abayithuselwayo nxa likhankasa khonapho siyakwazi ukuthi le Harare kuthiwa kulabanye abathunjwayo lina lithini ngakhonokho
siyabona mina kakhulu ngiyangithuka ukukhulumisa icele lami langapha emhlubulweni wemadebeleland ukuthi khona ngapha ikakhulu ngikhulumela i-mat north as a province ukuthi sibili esikubonayo thina lapha ngingazi kwezinye indawo kithi ngoba kwesinye isikhathi kukhuluma mangasonto eqondileyo mina kade kukhuluma sibili kuqiniso anizake ngize ukuthi akulo muntu we-CCT yohlukuluzo even esigabeni sesesolethu khona kanje anizake ngize ukutalana umuntu we-CCT wezeso akula ngitho labantu abangilaleleyo bayakuzwa khonokho abalalela umsakazi wakho usuku zonke njengetoleto ngale bayolalela imisakazo nalokho akula nto enjalo abantu bayazikhankasela kuhle bezenzela kuhle thina zange sikubone khona kwemsindo khonokho kala zake sikubone khona ngapha emhlubulweni wethu khona ngapha especially mat north ngingazi kwamanye ama-province kumbe kuyenzakala lakho hayi angikwazi angifuna ukukulandela angifuna ukukuvuma angikwazi sili but engikubona ngapha umsebenzi wokuqhutshwa ngendlela ehlanzekileyo kakhulu
ye kodwa nxa sikhangela phela ibhinga ngazani abantu kabayifuni zana pol inganqoba njani
khona kwale ngikhulumileyo gips ukuthi indlela izani p f esebenza ngayo nxasiza kuma-by-elections umsebenzi wakhona uyabe usulula kakhulu ngoba sonke siyahamba kuye kuthi cwi khona ngale sisebenze kakhulu khona ngale ukuze kuthume kube lolutho oluphumayo yiko kwenzakala kuma-by-elections athathi lula ama-by-elections hhayi kuma-by-elections jiphikinya umelethi wawini ebhati yiko kwenzakalayo kini
abantu libatshelani baba gawule
abantu sibatshele ukuthi njengokuthi ama-constituencies zangala engashiwo esasingahlekele khona batshela nje ukuthi hhayi lingenzanga kuhle ngoba ngalalikhumbula ukuthi enxa isikhathi lesana abantu bakhipha izanu p f izanu p f hayi ayiphumanga izanu p f ikhona izanu p f yiye ebumbe uhulumende ngako-ke asambe ndawonye kuyosibatshela khonoku ukuthi unzima lowo obukhona phakathi kokuphila kwabantu akusiyonto yezimbabwe kuphela sibatshela abantu ukuthi konke lokhu unzima lobu bulethwa yizimpi ezikhona emhlabeni izimbabwe eyiyo eyingxenye emhlabeni khonapha ekhona izimpi zaborussia labo-ukraine kanti kule zimpi zabo-israyeli labogaza zenzana ziphambanisa iy'nhlelo eziningi zikhweza izinto eziningi amafutha lani ebesephambanisa zonke iy'nhlelo eziphansi emazweni wonke ijikelele sebesikhangela lapho esivele kukona ku-covid laphana akuzange kube lula kithi kube lobunzima sibemangalisayo lapho esiphuma khona yikho sikubakhumbuza khona abantu ukuthi hhayi kungathi kumbe into yezimbabwe kuphela abantu besibesithi bona bezondela ikhulumende ngumumo womhlaba kodwa kuzalunga ngokuhamba kwesikhathi.